Lumthimba okuzelwe ngabedlula ikhulu eChinotimba Wolu ukuqoqwe ngabenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ePathways Women's Girl Child Support Network. Inhloso yalumbuthano ibingeyokuzofundisa abesifazane ngophawu lalelilanga, inhlupho abahlangana lazo bephana njalo lenkuthazo yabangakwenza ukuthuthukisa impilo zabo. Ongumholi walenhlanganiso uMnumzana Trimondolo uveze ukukhathazeka ngendlela adubeka ngayo, ikakhulu amantombazana aqala ukuthomba ngokuswela imvunulo nxa besesikhathini ikakhulu emaphandleni.
Bagcina bengasakwani ukuthi behambe ngabi esikolweni.
Inkulumo kaNdolo isekelwa luphenyo lwabe-UNICEF abathi iningi ikakhulu emaphandleni akuleli lisebenzisa izichibi lamaphepha angahlambulukanga okubangela imikhuhlane ye-cervical cancer. Ukwehlisa lokhu kanye lokuthuthukisa omama, uNdolo uthi sebasungula uhlelo lokuthunga imvunulo abangayisebenzisa enya ngeni kanye lenhlelo zokugubha imigodi yamanzi esigabeni seWange begabela njalo omama izivande.
Sesigebhile izikotshi ezingabe zifika o-15. Sayenza lengadi khonapho ukuthi omama bengakhi amanzi kuphela for domestic use. Omama sebekwanisile ukwenza izingadi, omama sebekwanisa ukuthola ongamasenti, omama sebekwanisa ukuthenga amaclub, omama sebekwanisa ukuthenga ichukela, omama sebekwanisa lapho ukuthengela abantwana amasokisi, ama-school uniform, gender domestic violence engani
se. Unkosikazi Anethi Sithole wenhlanganiso yeZimbabwe Vendors and Markets Association yena ukhala ngokudlengulwa kwabantwana okungavezwayo ezimulini.
Mina mama kimi kuyabusokuhlungu emntwaneni ngoba uyabufisa ukuthi khona ku-2020 icala ukuthi izihlobo ezinye bese zingani ukuthiwa kazi kubambi kuhle. So siyafisa ukuthi uhulumende angazi bangasinceda njani ukuthi khona phi isimo sokuthi ukuthi umntana amsedlomuliwe emntwana omncane kodwa endihlangulwe umntwana esihlobo. Ngiyabe ngani ngimuvi mina kakhulu nxa sefisa ukuthi kuthathwe umthetho oqakathekile oqinile ukuthi umntwana labotshwe.
Ongumfelokazi unkosikazi Sibonisiwe Dube Sibanda uthi emakhaya inhlupho zokudlwengulwa kwabasakhulayo zandile, ethi yabo umthetho kufuze behlale belilihlo lalaba.
Ngoba kunjenje khathesi sengimlandile umama laphansi ngumalume Sibili udlwengula umntanami, sizamhlalela ezinye izihlobo. Kambe shuma namama Masidube ungazi uhambe uyesibuye bophisa umalume ngendaba yenale njengalo, kuyadlula lokhu kuyaphela lokhu kodwa emntwaneni wami ngakupheli.
Iningi ebelikumbuthano lo licele kuhlangothi lukahulumende olubona ngezentuthuko ukuba lubaxhase ngemali yokuqala amabhizimisi. Bathi imbangela yokuhlukunyezwa kwabesifazane yikungabi lendlela yokuziphilisa emakhaya. Bathi baye bebefisa ukwenza imisebenzi yezandla egoqela ukuthunga, ukweluka kanye lokulima. Abohlangothi loli bakhuthaze izakhamizi ukuba zisondele emahofisini sini abo ukuze balolongwe baboleke njalo imali nxa ithe yabakhona. Bekukhangelelwe njalo ukuba labo mthetho bazazofundisa ngezenhlalo emakhaya kodwa kabasaphumelelanga. Indikimba ye-International Women's Day yalonyaka ithi invest in women accelerate progress, okuyinkuthazo yokuxhasa abesifazane ukuze kube lengqubekela phambili ephakemeyo. Ngimele i-Studio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthi abahlamini.